kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alibingelela basakazi bakastudio 7 labo bonke inzalo yeZimbabwe. Shua, bantu abasuke eBotswana labasuke eSouth Africa. Liyazi, nxa lingacabangi kuhle lizabulalisa isizwe lisiqede lidudu. Yazi nxa ungakasuki, qala ucabange. Nxa kuwukuthi awufuni ukuya quarantine hlala phansi ngoba uzaqedisa isizwe seZimbabwe. Imangaliso yilaba ababalekileyo eBeitbridge ababili. Besuka behamba 90 kilometers bebaleka kuma-quarantine. Behamba 90 kilometers besemzini yabo. Be-positive. Bafika bathelela abantwana abayi-7 aba-under 10 years. Just imagine shuwa sihlobo zami. Laphana subulalisa abantwana bonke ngoba umkhuhlane lo uyazi u-powerful. Uyazi liyastressa ngike ngilitshele. Bantu abasuka eSouth Africa libaleka lesuka eBotswana. And liyastressa ke sireasoni njengabantu abakhulileyo. Uyazi ukuthi sizaqedisa isizwe sonke seZimbabwe ngokuswela ingqondo nje kubani.
Linjani kustudio 7? Hayi thina ngapha siziphilele kodwa uhlupho esilalo kulindawo le ku-ward 13 eNsiza. Hayi silo hlupho olukhulu kakhulu. Ukudla asiphiwa sonke, siyakhethwa. Njengami mina ngike ngizikhuluma igama lami. Mina ngihlezi logogo ole 81 years but akahola ukudla, uhola abantu abale 65 years. Ungabe kusitshoni lokho? Sokusithi ngani nje liyasidlulisela amazwi lawa ukhansela wethu wakuward 13 eNsiza eGreystone duze lasebambanana. Hayi silohlupho olukhulu kakhulu kulindawo ebambanani le-Riverton Farm. Kulabantu abaningi abangaholi abahluphekayo, izalukazi ezilupheleyo, kuthiwa izalukazi ufice zingaholi, uhola abantu abaphilileyo. Awuhlupho lolu lusithwale senzima kakhulu lona lolo. Asihola sithini kodwa zizathiwa sikhiphe imali yokwakha isibhedlela. Uzayikhipha njani imali yokwakha isibhedlela wena ulamba? Angiye kuyekhipha imali yokwakha isibhedlela wena ulamba. Besicela sidlulisele amazwi ukuthi wonke umuntu kaholi, wonke umuntu ulambile, wonke umuntu uyahlupheka. Kuyakhethwana. Omabhalani bethu especially bambanani le-Riverton, omabhalani bethu bayakhetha babhalana ngokwazana. Ayibo sina siyahlupheka kakhulu indawo lezi ezimbili lezi especially bambanani le-Riverton, yikho kulohlupho khona ekuholeni lapho. Cela lisidlulisele la amazwi kukhansela wethu lo mofo wakostile onguyena obhala amabizo abantu abaholayo. Hhayi uyabakhetha abantu bebambanani le-Riverton. Asiholi bona bayahola baqede nxa umumbuseli bathengiselane futhi bona. Bona umumbu omele uphiwa abantu babuye bathengiselane futhi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.